Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamgela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 12 kuMpandula 2024 ngutaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje. Elemelika lithi selisekela umbono wokuthi izwekazi le-Afrika libe lesihlalo i-permanent seat kugatsha lomanyano e-United Nations olubona ngezomvikela. Izakhamizi zewange zithi zithwele nzima ngezinga lentuthu ebangelwa ngezokwenjiwa kwamalahle abathi sokubangele imikhuhlane efana leyofuba kanye lesibeletho kwabesifazana ngesizathu zokusebenzisa amanzi angahlanzekanga. Abalimi abagoqela abeZimbabwe bathi ukuhlaselwa kwele-Ukraine ngele-Russia sekubadalele ubunzima ngoba intengo yempahla esetshenziswayo ekulimeni siqonge kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Elemelika lithi selisekela umbono wokuthi izwekazi le-Afrika libe lesihlalo i-permanent seat kugatsha lomanyano we-United Nations olubona ngezomvikela olwe-Security Council. Lokhu kwenzakala phambilini komhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly oza kwenzelwa eMelika kumaviki amabili alandelayo. Reuters ibika ukuthi umeli weMelika ku-United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield uza kwenza isimemezelo phezu kwenyathelo leli namuhla. Ithi njalo eleMelika lifuna amazwe amancane asezihlengeni lawo aphiwe isihlalo ku-Security Council. Kodwa lanxa kungaze kwenzeke lokhu, uThomas Greenfield uthi iMelika ivumi ukuthi uqheliswe inani lamazwe alamandla okuthatha izinqumo ezibalulekileyo ku-United Nations ama-veto powers. Abakhokheli be-Afrika abaningi abagoqela uMoyi uRobert Mugabe bahlezi begqugquzela ukuthi izwekazi leli liphiwe ilungelo lokuba lilunga le-UN Security Council futhi libe lama-veto powers. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe locubungulezo mbusazwe uMnumzana Mthulisi Mathuthu.
Akekho ngokubona kwami umuntu wase-Afrika ongeke ajabulela ukuthi Afrika nayo ibe esithi singathi sihlalo kula amazwe ayiwo aphethe ukuthula emhlabeni ngathi ku-Security Council ye-United Nations. Into nje ehlelwe ikhuluma ngabantu abaningi ma ungakhangelisisa kusukela emva abakhokheli be-Afrika labakhokheli base-Asia abakhokheli basezihlengeni bahlezi beyikhuluma le nto kweminyaka eminingi ngokuthi ngabe i-Afrika layo elaso leso sihlalo ibe namandla anjalo. Ngakho ke kuyinto njengathi ijabulelwa ngabantu abaningi, kodwa ngathi ukujabulela kwakho lokho into kuya ngokuthi lowo muntu yena ujabulelani exactly. Ujabulela ukuthi i-Afrika iyakhululeka, ujabulela ukuthi i-Afrika layo iziwe emazweni amakhulu emhlabeni, umujabulela ukuthi leyo nto imphathise ezinhlelweni zakhe zokuba ngumuntu ophethe umbuso ngendlela engayisiyo. Yikho lapho kulo mehluko khona.
I-Afrika lanxa ingaze iphiwe isihlalo ku-Security Council, nxa ingelawo amandla okuthatha izinqumo eziphoqayo ku-United Nations esingathi ngama-veto powers, ubona lokho kuyiphathisa yini?
I-United Nations isile minyaka eminingi yaqala, yasungula. Lezi zinto bezihlala zikhulunywa ngabantu abaningi asingathi ngama-analyst, ama-academic, izikhwicamfundo, laba-politician ase-Afrika. Ukuthi i-United Nations yenze lokho okuthiwa yokuguquka, engathi ngama-reforms, la i-reform isiya phambili. Ukwenzela ukuthi ingafani lalokho ebeyikho khona emva incindezela, kulokuthi amanye amazwe nganancindezelekile. Ihamba nje ngesiqubu somnenke. Umnenke mawazi ukuthi uhamba kanjani, United Nations hamba ngesiqubu somnenke. Ngakho-ke i-Afrika-ke ukuthi la ize ithole lawo ma veto powers mbona kuzothatha isikhathi eside ngoba njengoba yasho ukuthi Melika ayikuthakazeleli lokho awumangalisi ngoba ukuthi yona United Nations izibe ilokhe ikho khona naloko ukuthi mawubhekisisa United Nations yona ngokwayo iphakathi kweMelika eminyakeni eminingi nengi le abantu abaningi bebehlala bekhala ngakho ukuthi hayi iMelika ungani ibambe kakhulu United Nations ibambe kakhulu ngani yayicontrol ngakho ke akumangalisi ukuthi ingani yaphikisa ngani iyala ukuthi iAfrica ithole lawo mandla singathi ngama veto powers kodwa esingakujabulela ukuthi kuya kusiya phambili into yonke lokuqala nanxa nje kuyisiko ingathi kuyisiqubu somnenke kuyatshengisa kuyaveza ukuthi phambilini kuzojika kuzoguquka kusizofika isikhathi lapho umhlaba lawo ozojika khona amazwe aseAfrika lawo abe lawo amandla.
Umnumzana Mthulisi Mathuthu ucubungulaza umbusazwe ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekwelebhilitane. Idolobho leWange laziwa ngogama lahle amagetsi njalo izakhamizi zalendawo zithi zithwele nzima ngezinga lentuthu ebangela ngezokwenjiwa kwe-coal abathi sekubangele imikhuhlane efana leyofuba kanye lesibeletho kwabesifazana ngezizathu zokusebenzisa amanzi angahlanzekanga kubika uNokuthaba Dlamini.
EWange sibisezihlahla izindlu ukudla emsika ezivandeni luthuli nje kuphela yimvama ukubona umkhathi ugubuzele njalo ongaziyo engathi liyezi lezulu kanti luthuli lwamalahle. Izakhamizi zeWange zithi uthuli lolu luqhamuka kuma HDM eZimbabwe Power Company kumankampani yamaChina kanye lemgwaqweni ehamba amagonyethi ethwele amalahle. Sixoxe lonkosikazi Rejoice Ndlovu ala elwendulo othi loluthuli selubangele imikhuhlane eminengi.
Ungakhangela umkhuhlane wezibeletho wabomama sumnengi kakhulu lapha eWange ngani ngoba amanzi uyathi ukhila amanzi akho ufakela lapha nendichi unxa umuntu ongumama sugeza amanzi lawo vele ayebegcwele dust.
Unkosikazi Primrose Sibanda we-Number 1 Village uthi imgwaqo ifile uthulinki ezindlini.
Sihlala siphefumula umphefumulo owe-dust suku zonke. Ngihlala eteni kwe-road. Ama-trucks, imoto ezincane, amabhasi adlula. Akula imoto eyamanzi elandelayo.
Sibuye njalo saxoxisana lonkosikazi Sithembi Nkosi Ndlovu omele inhlanganiso elilihlo likaZulu izimele yodwa eGreater Wange Residence Trust othi izigaba zothuli lolu zikabili eyomkhathi leyamanzi uthi abantwana bezikolo basengozini.
Abahlali be-ZPC ngale ingagula bafisa ukuthi ngantu abangarelocate abakhutshwe lapha abahlala khona bayefakwe endaweni engcono.
Sibuye njalo saxhumana lonkosikazi Thobekile Shoko okunhlanganiso ye-Center for Natural Resources Governance yena wathi abesifazane labantwana yibo abasengozini ngalolu thuli uthi abazama ukuphakamisa amakhanda bayabotshwa njalo lezincwadi zamapetition ngalolu daba kaziphendulwa.
Endlini sometimes amanye amabhakethi engelami zivalo yenza i-dust bavalo mama labana babotshwa bahanjiswe epolisi bavulelwe ama-docketing and some stuffs.
Sixoxisane njalo lo councillor weyingagula umnumzana Brian Chikumbo oveze ukuba iningi kalihlolwa umkhuhlane wofuba kubalela labasebenza emigodini yamalahlele uthi kuya kube lemizamo lakho nje qo eyokuba kuthelwe amanzi okuthambisa lolu thuli kodwa isixazululo yokuba kuvulwe imigwaqo emitsha ibe khatshana labantu kanye lezimayini lazo zibe kude. Sixhumane njalo lomholi obona ngezehlakalo zesabelo seMathebeleland North umnumzana Richard Moyo ngalolu hlupho.
Ungathi uyagala kathi at least sekuyifluid esingena kakhulu kudeka river sekusiba ngcono ngoba sesazama ukuthi silungisise even the pollution alani ukuthi intuthu ziphonge ukuhamba phezulu emkhathini mahlayana sesukuzama ukuthi siku-adresse konke khonokho.
ngokutsho kwenhlanganiso ye-Community Working Group on Health. Ngomnyaka abantu abedlula inkulungwane eziyisithupha bayafa ngomkhuhlane wofuba kwele Zimbabwe, ikakhulu abasebenzela emigodini. Inhlanganiso ye-East Central and Southern Africa Health Community isivezele ukuba uthuli lolu lubangela imikhuhlane yofuba efana le-pneumoconiosis, lufiphaza njalo amaphaphu. Abe-Community Working Group on Health bathi lokhu kungenqatshelwa nxa uhulumende engaqinisa umthetho wokwemba mahlayana nje. Ngimele iStudio 7 ngisewange ingagula ngenguNokuthaba Dlamini.
Abalimi bathi ukuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia sekubadalele ubunzima ngoba impahla esetshenziswa ekulimeni isiqonge kakhulu. Ungcwele Dube we Studio 7 usipha lolu daba.
Umthelela wempilo yomnotho weZimbabwe uvele sobala ngo-2022 kugwalo olwethulwe wezingatsha zomanyano weUnited Nations ezibalisa olwe World Food Programme, WFP, iFood and Agriculture Organization kanye leInternational Organization for Migration. Ugwalo lolu olulesihloko esithi Impact of the Ukraine Crisis in Zimbabwe, inhlanganiso lezi zaveza ukuthi ukuqhamuka kwempilo kwabangela ukukhwela kwentengo yezinto ezifana lemvundiso yefertilizer, amafutha ezimota lokudla eZimbabwe lasemhlabeni jikelele, ngoba amazwe amaningi ethenga izinto lezi kwele Russia laseUkraine. Ugwalo lolu luthi intengo yefertilizer efana le-ammonium nitrate yakhwela isuka kuma-dollar aseMelika ngamachumi amahlanu lanhlanu, $55, yaya kuma-dollar aphezu kwamachumi ayisithupha, $65, isaka le-50 kg. Isaka lomkhakha we-compound D lona lakhuphuka lisuka kuma-dollar cishe angamachumi amane, $38, laya kumachumi amane lanhlanu, $45. Khathesi kwezinye indawo futhi kusiya ngohlonzi lwayo, enye imfundiso ibiza amadola ngamachumi ayisikhombisa, $70, kusiya kwayisitshiyagalolunye, $90, ngokutsho kukamnumzana Clive Mnakandafa, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yabalimi eyeZimbabwe Commercial Farmers Union eMathebeleland North.
We've had to contend with the rising costs of our main.
Ukulima yikho ukuhlaselwe kakhulu yimpilo. Into zokulima zikhuphukile. Lathi sokwenze sakhuphula intengo yezilimo.
Umlimi umnumzana Winston Babbage laye utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi ngenxa yokudula kwefertilizer usesebenzisa ubulongwe ezilimeni zakhe.
That's dropping. Yes. Ubulongwe
bukamalulwane buyimvundiso enhle kakhulu. Mina ngabona kungcono ngisebenzisa wona ngoba ifertilizer isidula.
Ngomnyaka iZimbabwe ithenga imvundiso yefertilizer eyisilinganiso samachuma esikhombisa ekhulwini, 70%, emazweni agoqela eRussia, Ukraine, Mozambique, United Arab Emirates, Mauritius leSouth Africa. Ugatsha lomanyano we-United Nations olukhangelane lokuqoqa amanani okuthengiselana phakathi kwamazwe omhlaba olwe-UN Comtrade luthi nyakenye eleZimbabwe lathenga ifertilizer ebiza izigidi phose ezingamachumi amabili, 19.62 million, e-Ukraine njalo lathenga ebiza 25.92 million, eRussia.
Ombimbitho eRussia iphe iZimbabwe ifertilizer yamahhala engamathana zinkulungwane ezingamachumi aphezu kancane kwamabili, 23,000 metric tons, kanye lomumbo isilinganiso senkulungwane zamathani ezingamachumi amabili lanhlanu, 25,000 tons. Kodwa ingcwethi yecubungula ezenotho umnumzana Gift Mugano uthi isipho seRussia lesi yasiphathisanga ilizwe ngoba imvundiso le incane kakhulu.
The 25,000 donation is a drop in the ocean, because we need about 450,000 tons of fertilizer.
Donation is 25,000 tons, ngane kakhulu ngoba njengelizwe sifuna amathana abayi 450,000 ngomnyaka.
Intengo yamafutha ezimota layo yakhwela eZimbabwe lasemhlabeni jikelele ngenxa yempi yeRussia leUkraine, ngoba ele Russia ngelinye lamazwe ahamba phambili ekuthengiseni lawa mafutha. enye njalo ingcwethi kwezinotho umnumzana Victor Boroma uthi okudanisayo ukuthi lanxa izinto ezisetshenziswayo ekulimeni eziningi zikhwelile ngenxa yempilo, intengo yezilimo ilokhu iphansi kakhulu eZimbabwe osokudale ukuthi abalimi abaningi balime igwayi lona elilenzuzo ephezulu nxa kuqathaniswa lomumbu lengqoloyi.
Viability in agriculture is largely affected by the cost of the inputs that you use.
Intengo yama inputs okulima yo acho ukubana kukhona okuphunayo kumbe akule. Intengo yokulima isiphezulu kodwa imali yokuthengisa kwezilimo lokhu iphansi.
Nyakenye iZimbabwe ithenge impahla egoqela imfundiso indizamtshina lengqoloyi kwele Russia ebiza izigidi ezingamakhulu phose amabili 172.3 million. Ngo-2022 yathenga impahla ebiza izigidi ezedlula kancane yamachumi amabili 23.4 million, kodwa yona yathengisela iRussia impahla ebiza isigidi esilengxenye kuphela 1.52 million, okuyinto esola zingcwethi kwezenotho zisithi ukuthengiselana phakathi kwamazwe omabili kumele kulingane ukuze iZimbabwe layo ithole inzuzo ezwayo. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, yimi uNgqwele Dube.
Namhlanje kuhlandla lethu lengxoxo mpikiswano sihlaziya isimo somnotho elizweni kulandela ukuzitshaya isifuba kwahulumende sithi sewaletha intuthuko enengi selokhu wathatha intambo zombuso kwayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Mbongeni Dube, ilunga lebandla leZANU-PF owake wamela iLupane East edalele ephalamende, okhuluma ezimele endaweni lomnumzana John Zolani Dlamini, umgcini sihlalo webandla leZaphu onguye umqalisi Ziba.
Iqiniso leli elaziwa and kusukele kuye uMgabe omnye umhlobo wasezisu lokungasaphi khathesa kunzima amagarana lawo seqalisa futhi ukuthi thina sifuna ukuthi sidle ngoba kunamagarana. Kungaphi izibhedlela? Bangaki abantu abafayo evikini? Bangaki omama abafayo bezithweke bebeleni? EZimbabwe asikhulume ngendaba, asikhulume nge-transport, akunasimeli esihambayo. Bangaphi abantu abethu? Why abantu abethu bebaleka i-development kamnangagwa bakhambe baye kwamanye amazwe? Akuna mali. Niyazi elithi lintshele ukuthi kathesi okuyividi yonale sithi yimali. Yona ihulumende ayifuni imali yayo. Nxa ubhadala emahofisini ehulumende kathesi ufuza ukukhipha imali yamanye amazwe, ibhadala isikhosiziyeni semadengwe. So ingaphi i-development? Sihlezi ezindlini amaketa wakho kumnyama nkuluma zonke. Imikhuhlane isibambile phakathi kwelizwe ngoba akuna mali.
Yebo Mnumzana Dube, ungathi kule ntuthuko yini esilethwe nguhulumende?
Ngananzelela into eyenziwe ngubaba uMnangagwa eZimbabwe iyamangalisa ukuthi akhathesi emakhaya sekunama-irrigations amadamu ancedisa abantu. Kuluma kunjenje eLupane ngathesi le-108 elinyiweyo omnyama ubambi eLupane. Ungangikhangela isibhedlela esiyakhiwe eLupane ngenhlalakatha yesibhedlela asingeke sisukume siphele ngoba kasinamali esiyitholayo thina njengeZimbabwe kubo-IMF kubo-World Bank. IZimbabwe ila ngemali eyikhanda phakathi kwelizwe layo. So yena ubaba uDlamini ngephathi yabo expect ukuthi kwenzakala ama-miracles angeke ayenze, but i-effort eyenziwa ngoba kumnankabugesa ungakhangela i-border post kusadigridini lapha malutshwana ama-border post an step by step siyafika lapho siya khona. Ikosilezi ukuthi by 2030 wonke umuntu kumele ephila impilo engani. So yena ubaba uDlamini angikwazi ukuthi yena uhlala ngaphandle kwelizwe engaboni into eyenzakalayo.
Nanko umbuzo mnumzana Dlamini,
mina ngikhuluma nilapha eZimbabwe angaze ngiphume phandle ngisadinga into engiyikhulumayo ngikhuluma ngobani labantwana. Into engiyikhulumayo ngikhuluma ngoba ngihlala phakathi kwabantu, abantu beZimbabwe. Uhlupho esinalo siyakunyamaza. Khathesi sengani iZimbabwe ithethwe izolo ngokufika kukamnankakho kuba ngupresident. IZimbabwe ibe independent ngo-1980. Into engikhuluma ngazo lezi bezikhona. Indasti zisebenza, imigwaqo ibimihle, abantu kade belima. Amadamu akhuluma ngawo lezikolo lezilibuze lizana esibhedlele. Izinto ezincane. Isikhulu kathesi isikhulu zakhiwa ngamajiba kudala. So kathanzo ungitshela ukuthi ngo 2030 lakha kuzaba kukhona into zonke kuyiphi into ezazikhona zayangaa upresidenti kathanzo ngiyangiwatshela ukuthi yena uhamba evula izibhorane ngingakuzwa into eyenziwa ngabokhokho kudala ezibhorane urhulumente icine nezibhorane babadube ayicinanga ngamadamu okhuluma ngawonala ayekhona amadamu urhulumente ayekelela aphela amadamu kathesi akusela lutho akusela mani wena uzokhuluma ukuthi kwenza lokhu kwenza lokhu impilo livele ikhona itareni yathi livele ikhona lunemi all these hospitals nama sakhawala lutho sikhalela imitshela phabantu sikhalela ama-professionals asivele sayodokotela ababekhona namanesi sebabaleka sonanto sesibhedlela esitshoyo uzafakani phakathi nasesikankomo lapho wasakha satshiwa kudala asila lutho akulanto eyenziwayo isibhedlela lesi silubhale uzafakwani phakathi kungela mithi esibhedlela ungaphenduleli ukuthi wena ufuna ukuthabisa ibandla lakho awuzalanga na wena awulabantwana nawe abafi na abangaklebulawa yokuthi akulamithi abadube thatha izinto lezi siriyas ukusela bukhona phakathi kwehulumente bangakha abantu abamotshwayo bentshontshe imali zehulumente bephuma bengela macala hamba hamba khaya into entshontshile i-evidensi yonke ikhona konke lokho yena ukuthinga uyefaka ukuzwakala konapho ukudula usoli akunanto kusona yijayeyodwa konke kuqondile kuwe ngoba uyesaba ukuthi ungavela usole bazakuvalela
ungasigqibela lingxoxo mnumzana Dube
ngiyabonga engakuthi ukuba kudlami ukuthi esikhathini sonke kasikhangeleni izinto ngamehlo wonke okuhle siyakubuka njalo kumele sincedisane ukuze sihambe siyephambikalwane zezimbabwe kumele sibambane kwenzela kuele izidizo zenotho lezi ezakhona lapha ezimbabwe ziphume nathi sithole imali ku-i m f world bank nathi sifambe sifane namanye amazwe ukwenzela ukuthi i-development leyo ifuna ibe khona elizweni yabona
ungathini ngeminye imicijo ekhulunywe ngumnumzana Dlamini laphana
ngeke sibambe konke e-DCMKI phakathi siyabona i-unit 7 and 8 ewayo ngoba thina nxa kungena amagesi lapha engikhona yabe ngibona ukuthi amagesi maybe kule-40 somewhere amanzi silawo sikhuluma ngamadamu amakhulu ayenza ama-regation ayikhona ukuthi sikhulume ngamadamu okunathisa inkomo hhayi sisongile babudlamini kodwa
siyenezeakithi siyabonga Dube but bengicabanga ukuthi mina kusongezaba lomuntu wezano engakhuluma naye suwa ngiqabele ukubona ukuthi hhayi akukhulumayo asikokwakhe and akulanto kungayakha but lethi mina ndibukile mna ngaba ngathi uyagebha izibhorane but wena kuyini okusolileyo sizwe
lo ngumnumzana John Zolani Dlamini umgcini sihlalo webandla lezaphu obexoxa endawonye lomnumzana Mbongeni Dube ilunga lebandla lezano PF oyemela iluphane East edalele parliamente obekhuluma ezimele belo sithandekile emhlanga we studio 7 Abezindaba abe-Associated Press babika ukuthi abantu abafika phose izigidi ezingamachuma esikhombisa 67.1 million babukela ngolwesibili ingxoxompikiswano yabancintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris webandla le-Democratic Party lomnumzana Donald Trump owele-Republican Party. Ingxoxompikiswano le eyayilawulwa ngabezindaba abe-ABC News ngiyakuqala phakathi kwababili laba njalo ilakho ukuba ngeyokugcina kungakaqhutshwa ukhetho lolungo lwezi. Ingxoxompikiswano kamnumzana Trump lomongameli Joe Biden eyaqhutshwa ngohlangula omongameli engakaphumi kulumncintiswano yona yabukelwa ngabantu abedlula izigidi ezingamachumi amahlanu 51.3 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolandela ezombusazwe welemelika umnumzana Masimba Kuchera.
Ngibona njenganama-polls phuma kwawo aphuma esithi ye wona unkosazana Kamala Harris wenze kakuhle sibili uwehlula ubaba uDonald Trump. Nxa ngikhangele bengibona ukuthi ubaba uDonald Trump ezinye impendulo zakhe ubecaphukile kakhulu so umama uKamala Harris obezama sibili ukuthi acaphule ubaba uTrump uTrump ukuthi alahleke empendulweni ezinye esizibonileyo.
Libona njani indlela ababili laba abaphathe ngayo indaba eziqakathekile kakhulu kubavoti balapha eMelika ezigoqela udaba lwenotho udaba lwabo kuza kanye lodaba lwembuso wentando kaZulu.
So uzabona ukuthi umama uNkosazana uKhumalo Harris ubeza amasibilo ukuthi anike abantu indlela ukuthi ubezenza njani nxa kuyukuthi engabuya engawina mhla ka 5 November. Kodwa ubaba uTrump ubekhumbuza abantu lokho akwenze esangumungameli welizwe. So ngokubona kwami ubaba uTrump ube zama ngazo zonke indlela ezokuthi akhumbuze abantu ukuthi uke wayenza njani kodwa ubengacaca.
Okuphuma kungxoxo mpikiswano kuqhakatheke kangakanani ukukhetho?
Kuqhakathekile kakhulu nxa sikhangela ukuthi kulabantu khathesi abangakadecide ukuthi bazafotela ubani. Njalo sibona njengani abantu labo yibo engxenye abazincedisa umuntu ozawina nxa kuyukuthi bazamvotela. So iyabe ikhangelwe ngabantu abaningi i-debate lay, njalo ababengadecidanga ukuthi bazafotela ubani engxenye sebele mpikitsho ukuthi bazafotela abantu.
Mnumzana Masimba Kuchera isizalwane seleZimbabwe esilandela ezombusazwe leMelika ubexoxa leStudio 7 eseBhilitane. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani, salibonani Studio 7, linjani? Siyabonga, siyabonga indaba elisethulela zona malanga wonke. Thina singapha endaweni yasematupu komagalani. Inhlupho nje esihlangana lazo ukuswelakala kwamanzi. Kwamanzi lokudla lenkomo sezisifa ngenxa yokuswelakala kwamanzi. Lezikotwe lapha abantu lapha sebeqamulana ezikotwe lapha kunzima. Cela uhulumende angenele bakuthi sithole even imgodi.
Siyabingelela sabonga Studio 7. Sicela lesifiselele inews sekuseni lo ukuthi sikwazi ukuphawula sibili ngoba lezi news zenza ntambama isikhathi asiko ukuphawula umuntu oyedwa mawabi. Kanti kusemqoka ukuthi sihlazeni ngendaba yelizwe lakithi ngoba impezi babo bahlupheke kakhulu wonke laba khona. So siyacela kakhulu
Studio 7 basakazi abalungile ngomsebenzi eliwuthwalayo. Ngithanda ukubana ngiyengikhulumela amazwi amalitshwana. Sesihlolisisile ithina njengamaZimbabweans, sesikhangelisisile sabona ukubana abathengisi bonke akade bezitsho ukubana bafuna ukukhulula leli ilizwe bavelile sobala ukubana ngabathengisi, bavelile sobala ukubana bemukele kuZANU-PF ngoba isikhali seZANU-PF ligolide sokuthenga abantu bonke abaphikisana leZANU-PF. Bonke babhadelwe iZANU-PF kodwa uSthamisa one uvezile ukubana akalweli izikhwama zakhe, akalweli imuli yakhe, akalweli inhlalakahle kuye kodwa ulwela inhlalakahle yeZimbabwe. Ukwalile lokhu uThamisa uvelile ukubana liqhawe. Thamisa is a hero.
Studio 7, Studio 7 linjani basakaza bahle obafowethu Dube nabanye bakhe. Ngithanda ukubonga kakhulu umsakazo weStudio 7 ofinyelela loba kukuphi apho kungafinyeleli khona amanye amagagasi amanye amaradio wona uyafika. Ngiyabonga kakhulu bantu beStudio 7, sengathi iradio yeni leyi uNkulunkulu angayiphathisa ayiphe amandla ihlale injalo sikwazi ukulalela izindaba ezenzakala elizweni lakithi eleZimbabwe nakwezinye indawo. Ngilethulela isigqoko ekhanda. Olibingelelayo nolincomayo kuStudio 7 Sifiso Thobela lapha eKhesi eMaphisa.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lanili lakho ukusithumela imibono kunombolo ezithi +12024650318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu ngeWhatsApp, fakani isicelo kunombolo zonalezo ezithi +12024650318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo le-Live Talk lapho esicubungula inhlelo ezamabhizimusi lezokuthuthukisa eziqhutshwa ngabesifazane beZimbabwe abakwamanye amazwe labasekhaya. singekehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Elimelika lithi selisekela umbono ukuthi izwekazi le-Afrika libe lesihlalo i-permanent seat kugatsha lomanyano we-United Nations olubona ngezomvikela olwe-Security Council. Izakhamizi zewange zithi zithwele nzima ngenxa yentuthu ebangelwa yikwenjiwa kwamatshe aligugu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje oluvalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.